engakwazi ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi enxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi, so engxenye bazama kuze kube lokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe, ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe? Kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya, mbona bayekhayile ezomgodi kakhulu kuma-diamonds, ku-gold nje, besingathi kuma-minerals. Bona zani bayekhayile ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwalequla lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya, mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu, ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sichubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Tiyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asikho ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.